Umkhondisi we-Autism Organization of Zimbabwe, unkosikazi Helen Mutambara, uthi umkhuba oqhubeka ulokhe ukhona wokukhetha kusiya ngobugoga sokumele uphele, kube lokusebenzelana ethi njengenhlanganiso sebesakha isikolo esijonge ukulungisisa lolu daba.
Ngathi vele sesisaka isikolo eRua esihlanganisela abantwana bonke ukuze labo befunde benelise ukuzwisisana labanye, njalo lokuhulumende kukhanya ngani sikusekela lokho.
Umqondisi wenhlanganiso yabaphila nobugoga e-Center for Disability and Development, uMnumzana Masimba Kuchera, uthi lokhu yikho abavelele kude bekufisela, kodwa inkinga ikhanya ikugatsha lwezemfundo.
Ibona indaba ze-disability lapha eZimbabwe, kulabantu abaningi abangazwisisiyo ukuthi i-disability itshoni, unganceda njani umuntu oyabe elobugoga obuthile. Kodwa udubo esilalo yi-Ministry of Education le-curriculum yayo, ngoba ungakhanyelisisa ababalisi okumele babe khona ukuthi bafundise into ezinjenge-braille, ukuthi babe lecebo elokuthi bafundisa njani abantu abalobugoga. Bona njengani yibo abaswelakalayo.
Unkosikazi Mutambara uthi kuyadingakala ukuba kube lo msebenzi omkhulu wokutholisa ingcitshi ezidingakalayo ezingasebenzelana lezikolo ngendlela engalungisisa lolu daba.
Ugatsha lwezomfundo lumele luqatshe abantu abalolwazi abafana ngama-therapists, ngama-educational therapists, rehabilitation physicians, physiotherapists, speech and language therapists, ukuze luphele lolu dubo lokuthi abantwana abagugekileyo befunde kuzikolo zabo kuphela.
Ethi okwamanje kulokusebenzelana okuhle lohulumende, ikakhulu ngesikhathi kusaselomuyo uBrigadier Felix Mchemo, lapho uhulumende egcine ebanikeza iplazi eRua lokwakhela isikolo lokuqhubela imisebenzi yabo. Uthi udubo lwe-autism luyaluqhela osokudinga ukuba kwengezelelwe imfundiso lolwazi kuzulu lakubazali phezu kwalo. Ukutshela uthi udubo lokubandlululwa lutholakala kwabaphila lobugoga ngobuningi babo, hathi abale-autism kuphela.
Nxa kuyikuthi umuntu ole-albinism kumele ube duzane lebhodi, ngoba uyabe i-eyesight yakho iyabe ingafiki kude. Nxa kuyikuthi awuboni kumele ube le-braille kumbe ube lezinye indlela ezokuthi ufunde ngazo. Nxa kuyikuthi awukhulumi kumele ufundiswe usebenzise i-sign language. So ubamba abantu abalobugoga obujeneyo ngendlela ezijeneyo.
Inhlanganiso zabaphila lobugoga zizaba lomhlangano omkhulu ngomfufu lonyaka emzini weChitungwiza, lapho abazahluza khona inkinga ababhekana lazo kunye lemisebenzi abayenzayo. Njalo kulokuvumelana kudaba lokuba uhulumende efundise ababalisi abalolwazi lokuphathisa abaphila lobugoga ngobuningi babo emakolitshini ajeneyo afundisa ababalisi elizweni. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.